Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela Zulu kandaba ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023. Igama ngukeino kunete Saidi endabeni zethu namhla.
Ngoba uhulumeni okhona is discouraged abantu ekuvoteni ngezenzo zakhe ukuthi abantu abasela confidence yokuthi ivote ngatshintsha impilo zabo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC imemezele ukubana isungula uhlelo lokubhalisa ukuvota olwe-mobile voter registration kusukela kusasa lusiyagqitshwa mhla ka-21 kuyonale inyanga.
Thina njengabalele ze-NPF asiphongukugxumekela nje. Kuyavetwa sibone ukuthi umuntu usewazi umhlangano ulesikhathi esemhlanganweni na, uyakwazi izinqumo zomhlangano.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liqhuba uhlelo lokuhlola amalunga alo afisa ukuphatheka kukhetho lwebandla labo olwama-primaries. Lapho kuzancintiswana kukhetho lokudinga abazamela ibandla leli kukhetho lwelizwe. Kuhlelo wabaculi bethu, namhla silomhlabeleli kamaskandi odabuka eCholocho kodwa icula ekwele South Africa, uMthokozisi Dube ohamba ngegama lomsebenzi elithi Mkhando Zikhandayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC imemezele ukubana isungula uhlelo lokubhalisa ukuvota olwe-mobile voter registration kusukela kusasa lusiyagqitshwa mhla ka-21 kuyonale inyanga. Ikomishini le ithi lolu hlelo luza kupha uZulu ithuba lokugcina lokubhalisa ukuvota phambilini kokhetho lwalonyaka. Kukhangelelwe ukuba le ndawo ezizinkulungwane ezine lengxenye ezokuyabhalisela elizweni jikelele. Ezinye ingcwethi zithi lanxa uhlelo lolu lusamukeleka, uhulumende kufanele akhuthaze uZulu ikakhulu ontanga ukubana bayebhalisa ngoba abaningi sebalahla ithemba ngezombusazwe ngenxa yomumo welizwe. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elola amalungelo oluntu, ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Eqinisweni ukubhalisa kuyinto eqakathekileyo ukuthi exercise leyenziwe, but kulomsebenzi omkhulu okufuze wenziwe ngohulumende ukukhuthaza especially intsha ukubani iyebhalisa, ngoba uhulumeni okhona is discouraged abantu ekuvoteni ngezenzo zakhe ukuthi abantu abasela confidence yokuthi ivote ngatshintsha impilo zabo, ukuthi ivoti ingaba yinto engakwanisa ukuthi lethe impilo engcono, promote democracy. Osokwenzakala ukuthi abantu bonke sebebona ngani vele bengazi bevote, ivote yabo kayidali lutho. So intsha isidemoralized, bona bayakwazi ukuthi intsha engatholi imisebenzi enganjani. Umi demoralized kuyabanceda ngoba yibo abantu abangavota against.
Umthwalo wokukhankasa kwabasakhulayo ikakhulu ukuthi babhalisele ukuvota, njalo lokubenza bakhwabithe ukuthi babhalisele ukuvota, umlandu kabani?
Kuqakathekile ukubana uhulumende enze abantu ebasho ukuthi ivoti labo letas. Kuqakathekile ukuthi uhulumende khuthaze ukuthi abantu ivote, ukuthi size sifike simweni sokuthi kuvotwe abantu balahlekelwa imphefumulo. Kuqakathekile lokubana i-civic society inikezwe indlela yokuthi incedise ama-political parties, i-opposition la inikezwe umlando ukuthi ngoba kathesi ispace sonke sivaliwe uhulumende nguye osi-occupyayo, abanye abantu abala ndlela yokuthi bethi reach out to other people. So kuqakathekile ukuthi all these other stakeholders ziphiwe indlela yokuthi zingancedise disangani ukuze abantu bephakame bebhalisa ukuvota.
Ikwa ama center okuyavotela wona la ama mobile registration centers elizweni jikelele afika inani elizinkulungwane ezinhlanu. Ubona esanela na?
Ama centers malutshwane kaweneli. Okokuqala vele singakakhulumi ngama centers, kuze senze sikhangele okwenza ukuthi umuntu abhalise kuyini. Abantwana abancane abaningi abalazithupha, so izithupha yizo ezidingakala ukuthi abantu bebe lazo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli webhethu likaZulu, inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla elibusayo lezanu PF liqhuba uhlelo lokuhlola amalunga alo afisa ukuphatheka kukhetho lwebandla lelo olwama primaries lapho kuzancintiswana kukhetho lokudinga abazamela ibandla kukhetho lelizwe lonyaka. Ngalokho ngempela nsonto ezayo ibandla leli lizaqhubake ukhetho lwama primaries lapho kuzaba lomncintiswano ezabelweni zonke zelizwe. Kukhethwa abazamela leli bandla. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga le Central Committee ye ZANU PF ngalolu daba.
Abamela ibandla le ZANU PF kungaba ecouncilini, kungaba edale parliament kumbe senate. Thina njengemali le ZANU PF asiphonga ukugxumekela nje. Kuyavetwa sibona ukuthi umuntu usewazi umhlangano ulesikhathi esemhlanganweni na, uyakwazi izinqumo zomhlangano, izifiso zomhlangano zigoqela liberation struggle yethu ukuthi umuntu ola ideology epheleleyo yikubona sinesikolo leso kuthiwa yiHebbeji Temple School of Ideology. So into enjalo ziyabe zisezikhangelwa ukwenzela ukuthi kona singafaki umuntu ozafika achaphaze asiyangise emphakathini engasami ngendlela okumele ame ngayo emelele abantu abesigaba lapho ayabekhethe ukuma khona. So yikho okwenzakalayo kathesi.
Kuyini njalo okunye likuhlolisisayo nxa likhangela laba abathi bafuna ukumela ibandla lenu ukhetho oluzayo?
Ama-CVs abo, ama-political CVs lawa, ukuthi sibone ukuthi umuntu usebenze njani enhlanganisweni yezanu PF. Njalo sikhangela lomuntu bala makala na asendaba njalo ngazange agwetshwe yini ukwenzela ukuthi singa-expose abantu ezigangeni labantu ababuya uzothatha ama-chance. So yikho esikwenzayo njengeba yikho okuphezulu kwesiqoxela sendaba ngikhuluma kanje.
Lihlele ukuqala nini uhlelo lonolu lokuhlolisisa amaphepha abalaba abafuna ukuncintisa?
Usasa ilizwe lonke amaprovinsi wonke abe samukela lawo ma-CV. Ama-provincial elections directorate ethu ewahluza kavaleli muntu wona azakwenza kuphela yikuthi afake ama-comment ayo abesehambisa-ke ama-CV lawo ku-national elections directorate eyiyo-ke ezahlubungula yonke into ibisivuma ubana lo muntu uyenelisa ukuthi ameli bandla kumbe hayi. So yikho esikwenzayo njengebandla lezanu PF.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le Central Committee yebandla lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. National Joint Negotiating Council NJNC elugatsha lwe Public Service Commission ebona ngezisebenzi zikahulumende iqhube umhlangano wayo izolo kuxoxiswana ngeholo elifunwa izisebenzi. Ababephatheke kulumhlangano izolo kuxoxiswana batshele iStudio 7 ukubana kabenelisi ukukhuluma ngengxoxo eqhutshiweyo kodwa kukhanya impumela iyathembisa. Kungakho-ke sokuhlelwe omunye njalo umhlangano mhla ka-16 kaMbimbitho ukuqhubekela phambili kuxoxiswana. Umnumzana Themba kuye moyo esikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, ARTUS, ekuqembu lababalisi abazibiza ngokuthi Teachers for US Dollar, yena utshele iStudio 7 ukubana iqembu le-Teachers for USD lonakalisoze layekethisa ngesicelo sabo semali efika ku-$1,260 ngenyanga.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Abesifazana bemaphandleni eZimbabwe bathi lokho besalela emuva kwezentuthuko nxa kuqathaniswa labo mama abesemadolobheni ekusebenziseni indlela zangalezi nsuku zokuxhumana enkundleni zebulenjini be-internet. Lokhu kuza ngesikhathi kunanzwe usuku lwabesifazana lwe-International Women's Day abesifazana besola ngokuhlukuluzwa kwabo ebulenjini okubizwa kuthiwa yi-cyberbullying. Omama bemaphandleni bathi ukuselakala kwamagagasi lokuqonga kwentengo yokungena ebulenjini kudala ukuthi bahlale besemnyameni ngokwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziningi zikhala ngokuthi kwezinye indawo zibanjwa ngamandla okugada ezintabeni ukuze zithole ukuxhumana labanye ngocingo ngenxa yokuswelakala kwamagagasi endaweni abakizo. Unkosikazi Matilda Dube isakhamuzi sevukole insiza uthi kwesinye isikhathi bayahlala amalanga kungela magagasi.
Idatha iyasikhathaza njalo le-network kwesinye isikhathi iyathatha wo 2-3 days kungela network. Ngani vele sicindezekile thina omama bemakhaya. Lathi siyakufisa ukuthi sike sibe lamathuba ethu azalingana labo mama bemadolobheni. Sibe lakho ukukhulumisana ku-social media, ku-Twitter, sibe lakho konke khonoko sikhulumisane labo. Siyabe silokhu sibhizi sisemasimini siyenzani ukuthi sibe lelithi namhlanje ilanga lethu omama, hayi asilakho.
Amazwi la agcizelelwe unkosikazi siphathisiwe ngalo esilikwe ematshetsheni kodwa bahlala besemnameni ngokwenzakalayo ngenxa yokulahlekelwa ngamagagasi kanye lentengo ephezulu yokungena ebulenjini.
Thina inethiwekhi esenelisa ukuthi siyisebenzise ngeye-WhatsApp lokufona nje kuphela. Ngisho i-Twitter, Facebook, ini asiyila khona nje kokuthi ungathi kumbe niza kuyagada laphana esihlahleni kumbe entabeni ukuze nithole inethiwekhi. Sisalele emuva kakhulu kakhulu ngendaba yenethiwekhi.
Unkosikazi Jeneta Ngwena oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi iningi labo mama kalilabo vele bona makhalele khukhwini bakulezi nsuku ama-smartphone enza ukuba benelise ukungena ebulenjini be-intanethi.
Kutechnology khonapho kufuneka odatha, kufuneka amafoni angena kuWhatsApp, izinto esingelazo zolezo. Idatha iyadula okumangalisayo thina omama bemakhaya vele senelisi.
Unkosikazi Juliet Ntuane isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAS, uthi iningi labo basemuva ekusebenziseni indlela zakulezi nsuku zokuxhumana.
Umama nxa ehlezi esekhaya kumbe esendlini kumele anelise ukungena kuthekhnoloji axhumane labanye kubo-Facebook, axhumane labanye kubo-Twitter, axhumane lezi nsuku kunengokuyizinto bathi kulobo YouTube bathi kulani. Abakwazi omama okhonoko abakakufundi, bangaze bakufunde. Idatha lidla amahabulo.
Uthi njalo imisebenzi ekhaya iyabakhulela omama okudala ukuthi bengazihluphi ngokungena ebulenjini. Uphenyo olusanda kuqhutshwa inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa, MISA, on the state of access and use of community information centers in Zimbabwe luthole ukuthi lanxa uhulumente eyakhe indawo ezilemithini yokuya ebulenjini emaphandleni balutshana abayisebenzisayo ngenxa yezizathu ezitsheneyo ezibalisa imanga emide ehanjayo isiya kulezo ndawo, ukuswelakala kwamagagasi lamagetsi kanye lentengo ephezulu yedatha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibongeke u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela uSithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
siyalabukela kwezikhathelane labesifazana lelami uzithandekile Mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona lamhlanje.
Salibonani, igama lami ngingusikhululekile Moyo, ngingukansela uka ward 17 koBulawayo. Ngomvulo mhlaka 6 March sike sahlala phansi labontanga sixoxisana kabanzi. Ngemva kwesikhathi eside sacina ukuthi sihlangane singamantombazana wodwa nje ngixoxa labo. Okokuqala sixoxe kabanzi sikhangele ukuthi amantombazana amaningi asuka azithwale emancinyane aphinde njalo abe lohlupho lokuthi bayehlelwa yimkhuhlane etshiyeneyo bengamantombazana beswele umuntu wokuxoxa laye. Ngakho ngokunanzelela njalo ngokuthi abanye amantombazana ayafinyelela kimi ebuza okunye ababefisa ukuba kwazi, kuyadingakala ukuthi ngibanxuse. Njalo ngananzelela ukuthi nxa sibiza imihlangano siyisigaba, kungaloba kungama resident association, kungaba loba ngowezakhamizi ngisenza i-report back, ababi khona babe baningi bayabalwa kuleyo mhlangano. Ikanti imhlangano leyi ikhakathekile kubo bengamantombazana ngoba yikusasa yethu, yibo omama bakusasa, yibo futhi abangabakhokheli bakusasa esibakhangeleleyo. Sathinta njalo eze drug and substance abuse lapho abaphatheke khona kakhulu baxoxa kabanzi bengazisa ezinye izinto lami ezingethusileyo ukuthi izidakamiswa eziningi sezitholakala ezindlini zethu. Thina siyabe sithenga sithi sithenga igrocery ezasiza izimuli, basinike imizekeliso yezinto ezinjengeserevita lemazowe ukuthi bayakuhlanganisa bengakuhlanganisa kube sokuhlala kancane bengakunatha sokutshintsha kube ngama-drugs. Basitshela ukuthi sepha yokugeza iyagigwa ihlanganiswe lamanzi la ecineni ngama-drugs. Ikanti siqokoqela engisinanzeleleyo yikuthi thina singabazali asisela ngxoxo eziningi ezithile esibalazo labantwabethu. Sokwaba labomakhalekhukhwini laba le-technology esihlala incindezela abantu behlale bethwele amafoni sizimule, asisela sikhathi sokuncedisana ukuthi hhayi umntwana khathesi usekhulile usefike kuleli zinga sokumele simncedise ngalokhu lalokhu yana. Kukhangelelwe khathesi amantombazana amaningi athi seqeda isikolo kawasebenzi, okuyabe sokusele ukuthi babe ngikhaya batshone besebenza bengaqeda lapho emafonini okulandelayo ukuthi sezathola ijaha, okulandelayo seza kuya emacansini. Akalalwazi lokuthi kuya emacansini kungamfaka engozini ziphi. Sixoxa kabanzi sincedisana ukuthi njengamantombazana nxa sebekhulile ukuvikela ukuzithwala, ukuvikela ukuthatha imikhuhlane. Sixoxa ngezinto ezinjengamakhondomu lamaphilisi ngoba uyananzelela ukuthi izikhathi eziningi bayazithwala abantu laba babebethe babayethesa leyo mthwalo babiye bababalekile.
Yiziphi izinqumo elizithetheyo kulo umhlangano njalo elixoxe ngakho kuzawaphathisa yini amantombazana la?
Mina njengomuntu ongumama njalo oke waba ngumyouth waba yintombazana, ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi sikuthola sesikhulile ukuthi hhayi laphana aluba ngabakwazi ngisaseyintombazana alubana kwaba lokunye utshintsho kumbe umehluko engawenzayo. Ngakho kungenjalo besihlangene le-organization yabontanga ebuye yazosichasa i-Youth for Innovation Trust besungula ilanga labo lokuqala elelozibha festival lapho abaqakathekisa khona ubukhokheli babomama kusukisela kubo loziba olozikhei. Lapho athi bengabo khwindi sinjalo kuyinyanga yokuthi siqhakathekisa omama, sivumelene ukuthi siza forma igroup eWhatsApp lapho sizabe sixoxa khona silungiselela ukuthi izinto esizivumelaneyo ezokuthi senze ama awareness campaign awe drug and substance abuse kumbe sihlangane siqhubekela phambili ngenkulumo yethu.
Lo Councillor Sikhululekile Moyo ka Ward 17 ePhomola wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo osayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Namhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba uChris Gande uxoxa lomnumzana Anglestone Svanda olima izithelo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ye, hayi ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Ngithanda ukubingelela wena msakazi, ngiphinde ngibingelele labalaleli.
Ungasitshela ukuthi izilimo lezi osugqugquzela ukuthi abantu bazilime.
Izilimo lezi esiguquzela ukuthi abantu bazilime izilimo ezijwayelekileyo kakhulu kweZimbabwe, kodwa inkinga ukuthi abantu kabazi ukuthi ziqhakatheke kangakanani. Izilimo lezo zigoqela isilimo esithwa abathi ngamagaga ngesishona, abanye bathi ngamaganganga ngesikhalanga, bakubiza ngamagama amaningi, kodwa isilimo esihlahla nje esitholakala egangeni sinaba sithandela sizala abantwana abalameva abangane likhukhamba abalameva ngesinye isilimo sokuqala leso okuthiwa ngamagaga. Esesibili isilimo abantu abangasazika ngako kodwa bajayele ukusibona futhi sijwayelekile kakhulu ezindlini zabantu, siyathandela nje sibe yintandela. Abanye bathi intelezi, abanye bathi lidolofiya. Sikufamily yona leyo kuthiwa yi-cactus family, ifamily yamadolofiya labo umhlonhlo labo cena, bathi abanye basenza amaluba ezindlini. Kanti njalo uyasithola nje egangeni sithandela izihlahla sizala abantwana, abanye babomvu abanye balithanga. Abantu bajayela ukuthi thine ekhaya ngapha sasithi ukudla kwenyoka, izithelo lezo zingadliwa, kanti izithelo eziqhakatheke kakhulu. Leso silimo sibizwa ngokuthi i-dragon fruit ngesilungu.
Kungani abantu baphetheya bezithanda zona lezo izithelo?
Abantu baphetheya post-COVID-19 umuntu gijimela ukudla okwakha umzimba. Abantu bazama ukubalekela ukudla okulamafutha amanengi, ukudla okuletshukela elinengi, ngoba ucwaningo lwenziwa ngabazempilakahle luthola ukuthi amazweni aphetheya abantu abanengi bafa ngemikhuhlane enjengabo sugar diabetes, labo high blood pressure, lezinto ezinjalo okubangelwa izinto umuntu azidlayo. So bayanqineka kakhulu, ikakhulu abantu abalemali, laba abalemali zabe ziningi abazi izinto eziningi esizithi junk food lethina uZulu esidlayo, ngoba bayanqineka kakhulu ngezimpila kahle zabo. So kwasokutholakala ke ama scientist bathola ukuthi isihlahla kumbe isithelo esinjengamagagi sigcwele okwakha imzimba, ama nutrients afunwa ngumzimba, ama antioxidants bakuthi ngama antioxidants ayenza ukuthi umzimba usebenze kahle, silama vitamins anjengo vitamin A ayenza ukuthi amehlo abone asebenze kahle, o vitamin C oqhakatheke kakhulu emzimbeni wonke ku skin lekuvikeleni imikhuhlane njenga emikhuhlane eminingi, o vitamin B6 kulabo ababa lenkinga zamathambo, alema minerals njengabo calcium aqinisa amazinyo lamathambo, alama minerals njengabo iron ayenza igazi ihemoglobin kumbe igazi angezelela igazi, alama minerals njengabo phosphorus, aba minerals njengabo zinc, ama minerals njengabo potassium, njalo alama calories ama aphansi. Ama calories yilokho okwenza ukuthi abantu babe lamafutha amaningi emzimbeni, kanti wona amagagi nxa uwadla ala mafutha amaningi, ale fat yebo kodwa ala ma calories amaningi kakhulu abangela ukuthi abantu bagcine besiba labo BP kanti njalo alamanzi amanengi aqhumumethe izinto eziningi kakhulu anti-aging yiwasetshenziswa adliwa kakhulu emazweni njengabo Thailand lakwamanye amazwe so yilezi zihlahla ke ezifunwa ngabantu abasemazweni kakhulu abantu abalemali lezi zihlahla ziyatholakala ke lapha eAfrica ziyatholakala lapha eZimbabwe yizo esithi abantu kabake bazilime futhi lati lapha khonapha ekhaya sikhuthaza ukuthi abantu badle izihlahla lezi sakhula sizidla selusile amagagi sasiwadla la lama labo sadla labo zadenda labo zagonsi labo minyela lento ezinjalo sibe sesithatha ezinye zakhona sizithengisele labo abazidingayo emazweni senze imali
okugcina ungavalelisa abalaleli
siyabonga kakhulu ngithemba abantu bazwile ukuthi kuqhakatheka kangakanani ukuthi silime izihlahla lezi amagaga ama dragon fruit zikhona ezinye esizayo sisaqwayisisa ngazo
lo umnumzana Engelstone Sibanda umlimi obexoxa lo Chris Gande kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba kuhlelo abaculi bethu namhla usekwenzile njalo umhlabeleli kaMaskandi odabuka eCholocho kodwa ocula ekwele South Africa umthokozi Sidube yena uhamba ngegama lomsebenzi elithi Mkhando Zikhandayo lomculi usekhiphe idlalade lakhe lesithathu elilengoma ezilichumi njalo lesihloko esithi bazali bami Kubika untungamili Nkomo e Studio 7.
Sanibonani sizwe sinyama senginama album awu 3 ngifike ngo 2020 la engafika khona ngesingle track ethi kancane kancane 2021 ngayenza ialbum sizwe sakumthakazi ngonyaka odlule ngenza ialbum inyamazane ezacile kulonyaka efikuwo ka 2023 ngifike ialbum elithi bazali bami engithemba ukuthi abantu bazokuthokozela kakhulu ngendlela engisebenze ngakhona lo nyaka
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngihlala eCosmos City eGoli kulapho engihlala khona ofisa ukuxhumana nami engaxhumana nami kuFacebook ngizibiza umkhando ozikhandayo Duke Isibongo bese ngithi ngizotholakala online ingoma zami zonke ngizoyifaka online next week kend lesi yakuyo ngicabanga ukuthi kuyobe kungesi 20 17 up to 20 ingoma zami zobe seyitholakala online kanti ku WhatsApp ofisa ukuxhumana nami u 0623745636 ofisa ukuxhumana nami WhatsApp 0623745636 Engicela nje bafethu umuntu mayifika ku WhatsApp akafike eyichaze engafiki nje kuphele ethi hayi ungathi hayi kuphele uyithulele nami kunzima ukuthi ngizothi
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
siyacela bafethu isupport kini ngoba sicula kanje sithembele kini akekho umuntu esithembele kuyena ngaphandle kwenu so siyacela ukuthi mawuthi niyawuzwa lo msebenzi ukuthi uyezwakala nisondele yithi nisinike support, nisinike uthando ngokusithengela umculo wethu.
Umkhanda ozikhandayo umthokozi Sidube sesidlule isikhathi bakwethu oluvalelisayo yimi ngise Washington DC uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.